Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Advancing beneficiation and or value addition to our agriculture.
Kuzamele silungise imithetho ezaphathisa ukuthuthukiswa komnotho welizwe elungele ukusungulwa kwamabhizinisi abakwamanye amazwe.
Umongameli Robert Mugabe wethule umbiko wakhe wezinqumo ezilichumi athi yizo ezizaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Into ayikhuluma into efana nayo ilizwe kasiboni lisiba le misebenzi ukuthi baqhathe abantu. Into ayikhuluma into efana nayo ilizwe kasiboni lisenza ukuthi kube labantu ababuya bezevo imisebenzi elizweni. So ukuthi abebuya esitela esitela into efana nayo every time sibone ngani khona okunye okukhona sokuyikuguga ingqondo kazisekho laphana.
Kodwa ibandla le-MDCT lisole imbiko kamongameli Mugabe lisithi kayila sisindo ngitsho njalo itshengisa ukuthi Mugabe lohulumende wakhe kabasela macebo okuhlenga ilizwe ebumzimeni elikubo. Izakhamizi zezansi emandebeleni zikhuthaza uhulumende ukuthi agcwalise izithembiso azenza ikhankasela usekelo kukhetho zokubapha imvumo yokwemba igolide bengahlukuluzwa ngamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe wethule umbiko wakhe wezinqumo ezilichumi athi yizo ezizaphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, inguquko emthethweni wezezisebenzi kanye leminye njengendlela yokuhuga usomabhizinisi bakwamanye amazwe ukusungula amanye eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngamalungu edale lephalamende amabandla aphikisayo lawo exokozela njengesibonelo sokuba kawavumelani lokuthiwa ngumongameli Mugabe ngesikhathi esethula umbiko wakhe kuZulu njengalokho okuthiwa isisekelo sombuso esithi kumele yenze lokho kanye ngomnyaka. Ukusungulwa ngokugcweleyo kohlelo lokuthuthukisa umnotho olwezimaset ukuvuselela ezokulima kanye lokuba ilolongwe kuleli impahla ngokunye obekumunyethwe ngumbiko kaMugabe awethule okwemizuzu engamachumi amabili lane.
Advancing beneficiation and or value addition to our agriculture.
Kuzamele silungise imithetho ezaphathisa ukuthuthukiswa komnotho welizwe elungele ukusungulwa kwamabhizinisi abakwamanye amazwe.
Ingcitshi zombusazwe kanye lezenhlala kahle kaZulu ziyisolile linkulumo zisithi akula okutsha akwethuleyo. Umnumzana Sibusiso Mguni oyisakhamuzi seMandara eHarare uthi udaniswe ngumbiko kaMugabe ngoba kungela okulomsobho akukhulumileyo edlala ngengqondo zabantu beZimbabwe abasebunzimeni ngenxa yesimo somnotho esibangelwa yibukhokheli bakhe obungaqondanga.
Akayiso state of the nation address lay ubepho ngokukhuluma izinto ezingela ngqondo. Umuntu ngamele lizwe ukukhuluma ukuthi unotho lweZimbabwe solukhula qalisa khona manje ukuthi sibone ukuthi zimasethi sisebenza bawina nini ama-elections.
Wathi lalokho abekukhuluma phezu kokuqeda udubo longathembeki kwenkokheli yamankampani kahulumende kuyinkulumo nje ngoba engekho ozajeziswa njengenhlala yenza bezaqhubeka bezithaphuzela inotho yelizwe uZulu esidlimbuya ngoluthi.
Akula seriousness lapha, akula qiniso ukuthi Mugabe uyayizonda i-corruption ngoba yena uMugabe lemuli yakhe baku-corrupt bayenza ukuthi i-RBZ kube le-billions ezayenza ukuthi izalwane zeZimbabwe zibhadale i-tax ezayenza ukuthi ibhadale isikweleti zabo i-20 million abayithatha ku-RBZ.
Umnumzana Mlondolozi Ndlovu ngomunye njalo wengcwethi kwezombusazwe oveze ukukhathazeka ngale nkulumo kaMugabe ayichaze njengeze.
Engingakutsho ngamafitshane umongameli kunkulumo yakhe esingayithi ngesilungu i-state of the nation address akula kutshilo ngoba i-state of the nation address kufuze atsho ukubana ilizwe lime ngaphi. Yena ubesitshela nje kuphela into afuna ukuzenza kasitshelanga ukubana singaphi in terms of isimo selizwe ukubana ilizwe lingaphi okwamanje lokuba siyangaphi njengelizwe.
Wengeza uNdlovethi lesimo sikamongameli ngesikhathi ewethula lumbiko ubusitsho okwehluke kulokho bekuphuma emlonyeni wakhe.
Kutshengisela ukubana ngumuntu nje ophiwa iphepha kwathiwa ndoda hambe akubale lapha ngoba hayi angiboni ukuthi into azitsholo iyazizwisisa sibili ngoba uthi umkhonomi hayi umkhonomi uyaphumelela kuyazamika kuyazamazama ukuthi alungisise ukungami kuhle komkhonomi kodwa ngendlela akade ekubeka ngayo hayi angiboni ukuthi into lezi iyazizwisisa ube ngeladlavuzane nento akade zitsho.
Umongameli Mugabe uthi umnotho welizwe uqhubeke uthuthuka lanxa isimo singesihle wabonga bezomvikela ngokulondoloza ukuthula elizweni. Okunye kokulithumi athi yikho okumqoka uhulumende wakhe afisa kulandelwe ukuthuthukisa inotho yelizwe kubalisa ukuthuthukisa ezokulima, ezokwakha, ezamandla kagetsi, amanzi lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha. Ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane, ukukhuthazwa kokuphatheka kwamankampani azimeleyo, ukuvuselelwa kohlangothi lwezamabhanga, ukumanyana kukahulumende labamankampani azimeleyo, uguqulwa kwemithetho yezisebenzi kanye lokulwisana kokungathembeki ngokunye kwalokho athi kulakho ukuvuselela umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Selokhu sekudaba lunye, ibandla le-MDCT lisole imbiko kamongameli Mugabe lisithi kayilasisindo ngitsho njalo itshengisa ukuthi uMugabe lohulumende wakhe kabasela macebo okuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo. Embikweni owethule ebulenjini leli bandla lithi umongameli Mugabe kaboni ukulahlekelwa imisebenzi lokuthwala nzima okwenziwa nguzulu. Leli bandla le-MDC Renewal Team lalo lithi impiko kamongameli Mugabe kayiphathisi ilizwe lakancinyane ngoba uhlelo athi yi-10-point plan kalusoze lusebenze. Ukuhlaziya amazwi kaMugabe uChris Gande weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uyabona amazwi omuntu omdala owakhuluma 35 years ago, umuntu ole 35 years esethethe selomfazi selabantwana, nxa kukuthi uthethe kuhle ngesikhathi esirayithi umntana akhalayo esethombile nokuthomba nxa engoyinkazana. But okuhluphayo ukuthi uyabe lokho ekhuluma into ezifana nayo ilizwe kasiliboni lithuthuka, esikubonayo ukuthi ilizwe liyaphansi. Into ayikhulumayo into efana nayo ilizwe kasiliboni lisiba le misebenzi ukuthi baqhatha abantu, into ayikhulumayo into efana nayo ilizwe kasiliboni lisenza ukuthi kube labantu ababuya bezevula imisebenzi elizweni. So ukuthi abebuya esitela into efana nayo every time sibone ngani khona okunye kukhona sokuyikuguga, ingqondo kazisekho laphana. Njalo futhi sibone ngani into ekhona laphana sephunga ukubhalela izinto abuye azesibalela. Thina sesidiniwe, labantu beZimbabwe sebediniwe. Bathi Mugabe kahambe ayephumula, kahambe ayehlala phansi. Umuntu ole 91 years ngumuntu osedlala labazukulu. Yena ufuna ukuthi abebambelele kwapha, uthe esehla kupodium khonaphana eParliament simbone sebembamba ngengalo ukuthi ayedle kuhle. Kuyini khonoko? Kambe singabuswa lithonga thina mesibuswe ngusibuswe lidlozi. Singaba lelizwe kambe.
Manje ungathini ngalokho kwakuchilo yena ukuthi kutha sokule 10-point plan?
Akula nto engingakhuluma nge-10-point plan aqalisa ukusitshela yona ngo-1980 kodwa izinto lokhu zidilika. Ulokhu ekhuluma nge-10-point plan sesidiniwethu nge-10-point plan kake yamanga leyo. Kula bantu abambhalelayo bebhala izikhiwa zenzane ezingasincedisi ukuthi isikhiwa kayisikho ukuthi abantu baphile kuhle, isikhiwa yisikho konto abantu basebenze, isikhiwa yisikho ukuthi abantu baphile bazitholele izinto zabo abazifunayo. Akusebenzi lokho. Esikutshiwe thina ukuthi sediniwe vele le 91 years labantu bakhe amasela akhe kabahambe bayephumule basixolele thina siqalise kutsha lungisibizelele.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Ukunjalo nje abasakhulayo bathi akulalutho umongameli Mugabe alukhulumileyo oluza kwenza bethole imisebenzi njalo impilo zabo zithuthuke. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnye wabasakhulayo njalo ehlaziya ezemnotho umnumzana Masimba Kuchera.
Wasi khanyeleza bona umbiko wakhe awuthiyananga lemibo edlulileyo ngoba uyaphatha into ezihluphayo lapha eZimbabwe ezinjengokuswelakala kwemisebenzi, into ezinjenge-corruption, indlala. Kodwa ukuthi uyalungiswa njalo kumbe esingathi ngama-solution yiwo asilelayo, yiwo anga kwanti ukuthi siwabone ephuma emlonyeni kababa uMugabe ngoba uyakwazi ukuthi kumele ayenzeni ukuthi umnotho wesizwe uqalise ukuthi athuthuke kodwa akafuni ukuthi ayenze into ezinjengalezo.
Njengosakhulayo kuyini obekukhangelele kumbiko kaMgabelo?
Njengomuntu osakhulayo mina ngiyawe ngikhangela ukuthi ukhulu uzasitshela ukuthi imisebenzi singayithola njani, imisebenzi lapho esingaqhothi khona nxa uyimployer esefuna, nxa lapho esingaqhothi khona nxa kuyukuthi siyaphongukugijimisana nabapholisa. Into ezinjengemfundo eyaphezulu elekhwalithi, imfundo engasincedisa elawusasa lethu. Njalo ngibona njengani ngiyabe sengicengele ukuthi imihlalakahle yami ngizahlala njani, atsho ukuthi ngizakhele indlu besiyiphihlizwa yikhathile. So njengomuntu osakhulayo sibili angiboni ukuthi kulento entsha ephumileyo ngoba asizwanga ukuthi sizasebenza ngapi, sizahlala ngapi, sizafunda njani.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezomnotho welizwe wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zemberengwa kanye lendawo zezansi yemandebeleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise izithembiso azenza ikhankasela usekelo kukhetho ezokubapha imvumo yokwemba igolide bengahlukuluzwa ngamapholisa ngoba le yiyo yodwa indlela abaselelayo ukuzama ukuziphilisa. Unothando Sibandayo sipha lolu daba.
Kuphathwa ukhetho luka-2013, ibandla lezanu-PF lathembisa ukuguqula imithetho ephathelane lezokwemba ukuze abemba igolide benelise ukwenza lokhu bengaphazanyiswa imithetho eyabekwa kudala kusagcwele amankampani amakhulu. Umthetho okhona we-Mines and Minerals Act osebenzayo okwamanje ubiwa ungalawuli ukuthi abemba bebodwa baphathwe njani, okwenza bagcine behlawuliswa imithelo efana leyamankampani amakhulu, okuyikho okwenza baqhubeke besebenza okungekho emthethweni. Osakhulayo umnumzana Sidney Ncube ogebha emgodini yeGwanda uthi amapholisa abathwalisa amagabha avuzayo ngoba ayababopha kumbe ababhatalise ngudlu lapho bengela maphepha afaneleyo okugebha avele ehlupha ukuwathola. Uthi bangabe belesifiso sokugebha okusemthethweni kodwa imali zakhona azibavumeli ukuthi bekele lakho akuvumi ngoba bangafa indlala, njalo uthi bavunyelwa ngumkamongameli ukuthi bagebhe ngesikhathi kukhankaswa.
Abantu laba siyabazonda because vele bona ba-opposite lathi lapha zafaka ngumaimgabe la. So bona sebefuna ukutshintsha izinto bezenze zabo. Lapha xa sesikhuluma izinto ezingasizwa. Senzeni thina kibo? Awula nto embisi yenzileyo kibo. Khele bona imisebenzi iyavala. Awula muntu osebenzayo la kathesi. Vele asuki futhi la.
Unkosikazi Mutsayi Mhlanga, owakoyoko esiqintini semberengwa, uthi ukugebha igolide sokwaguqula impilo zabantu abaningi abasebebangwa lezibi ngobuyanga bengazi ukuthi bangaphila ngani. Bayazwisisa ukuthi ukugebha kwabo amatshe aligugu kubulala umhlabathi, kungakho uthi kudingeka ukuthi baphathiswe ngemfundiso yokugebha ngendlela ezalondoloza imvelo.
Nanzelela ukuthi abantu abaningi abasukayo emareserva ngale kungabebuya ngapha emaplazini basuka bengabantu abangalalutho, kodwa ngendlela ukuthi bafika lapha bathole igold. Abaningi babo abantu baphumile basebele zinto balenkomo balento yonke, kodwa emhlabathini lapho yikho lapho kule ngozi ngoba abantu bayaqhubeka vele kubedilisa emhlabathi vele akusamanga kuhle endaweni.
Isakhamuzi umnumzana Jafet Gumbo oyeGwanda laye uthi yena udubo alibonayo endaweni yabo yikuthi iningi labantu elemba kulindawo alizalwa lapha, kungakho liyathatha imali lisiyathuthukisa indawo elivela kuzo, bona basale bebambe insiba nje. Kodwa uthi liqiniso sibili ukuthi kungela kugebha lokhu aluba impilo inzima ngamandla ngoba ingcosana yona leyo abayitholayo iyabanceda ikakhulu lonyaka lapho isigaba sibhekane lendlala ngemva kokuswelakala kwesivuno esibambekayo uhulumende laye akwaziyo
nxa kuloncedo loba nxa kulama organization enhlelweni ezinje abantu bangasale ngaphansi khathesi kunje khona kubi kakhulu khona pa that's the west district evele sayibika ngisho la nini kuqalisa kukhulumende okuqalisa kumnyaka people are relying on gold panning
kucatshangelwa ukuthi abemba igolide okungekho emthethweni abaziwa ngokuthi ngomakorokoza bafika ingxenye yesigidi elizweni i-500,000 ingcithi zithi lapho kugebha ingxenye yesigidi elizweni okungekho emthethweni inzuzo yabo igcina abantu isigidi lengxenye i-1.5 million lapho sokukhangelwa imuli zabo kanye labo somabhizimisi abaphila ngemali yalaba bantu kungakho akulungiswe imithetho ebavumela ukugebha hathi ukuthi baqhubeke behlukuluzwa ngamapholisa abagebhayo laba babhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukuswela imitshina edingakalayo eyenza umsebenzi ubelula izembatho zokuzivikela kanye lokuswela abathenga amatshe abo ngentengo eyiyo phezu kokuhlushwa ngamapholisa kubikwa emaphandleni khona amathumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% liphila ngakho lokhu kugebha amatshe aligugu ikakhulu igolide le-chromite ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingunothando Spanda.
Kulandela ukuwa kwamandla imali ye-South Africa eyamarandi esetshenziswa laseZimbabwe, abaphila ngokuthengisa izitaladini bathi sebelahlekelwa inzuzo eningi ngoba bathenga impahla zabo ngamadola, kodwa abantu bethenge ngamarandi kumbe amaphula eBotswana njalo bengazwisisi nxa intengo yalezi mpahla ikhwezwa. Irandi liwe kakhulu okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo lamuhla idola elilodwa litshintshwa libe ngamarandi phose alitshumi lane. E1 is 2 13.7. okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele unkosazana Sithabile Moyo, umqoqi wenhlelo enhlanganisweni yebona ngamalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini e-National Vendors Association kugatshalwa koBulawayo.
Ekuwodeni vele akula lapho esifoda khona ngamarandi, sifoda ngamadollars angithi. Ekugadeni futhi lakho sigada ngamarandi, nxa ingamarandi yabithophi ukuthi asigadi nge-5 xa uthayi-50 cents nxa ungamayula amarandi futhi ubhadele sirandi. Then ngenxa sokushiya laphana-ke ntambami sithengisa, I mean sithengisa during the day, kula abanye bazayephetha amarandi, la zabephetha ama-dollars, la mapula futhi la ngokufanayo. Right-ke nxa usuthengisela umuntu lapha sofuza i-rate, omunye uzawutshela ukuthi kanye ilayo urate angifuni njalo, ngendawo zokuthi wena ulandilawula nje ukuthi uyithathe njalo ngamarandi ungazange uyithothe apho. Then at the end of the day usubala kwiimali zakho zabe sezishoti, yabo sedliwe kakhulu ngoba following day usuyawoda futhi ufuze futhi uwode ngamadola uthothe apho futhi.
Kodwa nxa lithengisa laphana-ke
ekuthengiseni kho kule challenge, so ungaba le mhlanje ithangahlangane lomuntu akephethe idola, hhayi uzathi ngamhlophi ngoba uyabunjani uzathengisa ngemali yena ofuze uthengise ngayo. But then ungaba lo mnyama mhlawumbe umuntu ophethe ipula lophethe irandi ofuze uthophe apho, uyamtshela ukuthi hhayi ngicela ukuthi ube yingaka. Bayakhona abavumayo, bakhona balayo. So right ukuthi uyekele imali indlule wena ukwazi ukuthi vele yakula ngenye indlela ukuzayithathi njalo
ezitolo-ke
abahlali bele 1 rate ngoba thisidays izitolo ezinzima zibhalile ukuthi idola is equal to 13 rand. Kwesinye isikhathi uyawubone kubhala equal to 12 rand, but sokule nyanga plus sizogijimela ama-2 months sokuyi-13 lokhu sokuyi-13 rand.
Itshintshi-ke yona iyatholakala.
Ya yona iyatholakala kodwa bithi lapho esithenge esithengayo sesithengisayo kuba nzima. Kwesinye isikhathi uyawuqina luze i-customenda zithi change yangkhona kawuyitholanga. Uzathola umuntu uphethe i-$100 ngikuthole i-$50 uzafuna ukuthenga into ye-$2 ngene yedola, uzagidinikize lokhu uzame ukudinga lokhu uzeni i-change. Kwesinye isikhathi uyisweli uzagcinikiselula umuntu imali yakhe usendlulele le mali yakhe wona ngosuselengatyanga ukuthengisa. Iyahlupha omnye uma isayithenga. Njengoba ngihlezi ngisitsho mina ngingubamamoya ukuthi yebantu ukuthi sibe semgwaqweni lokuyenzeka ukuthi abantwana abaningi babale kaye balekele izimo sezihantsho ngayo. Right, bakhona abalutshwana abasalayo ngitsho. So bona abalutshwa abasalayo bakwanisa ukuthi umuntu uyabe eholile umntwana la etholi kanje, ebese kuthumezela yona imali yona leyo ukuthi mama nansi imali ingeziseka ngikhona ngapho, kodwa ithina ingancedi imali yangikhona. Iyangathi iyabe sisho ngathi imali ephi phansi kakhulu okumangalisayo. So abantwana kuyabakhathaza zilo ngoba ngathenga igrocery yena ngala ngisho iyabe iyimali eningi. Right, ngathenga leyo grocery ukuthi kuye ngapha futhi kayivumayo. So sokuze kuthumeze kuyimali. Wena-ke ngemali nale ukuthi itshintshi ibe ngamadola nga isiphansi kakhulu okuthi ayisakuncedi ngalutho kuya ngakho.
Lo ngokwasazana Sithabile Moyo umqoqi wenhlelo kunhlanganiso ye National Vendors Association kugatshalwa kobulawayo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha ole the connection lamhlanje sikhangela umbiko kaMongameli Mgabe wokulungisisa umnotho welizwe sikhangela ukuthi kuphatha njani abatsha. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Salva Kiir wakwele South Sudan usevumile ukulobelana isivumelwano sokukhomisana umlotha. Sokuletha ukuthula elizweni lelo kanye lokumisa ukulwisana empini yomdeni esilenyanga ezingamachumi amabili. Inhlanganiso yamazwe angempumalanga kweAfrika e-ICAD ibika ukuthi lesi sivumelwano silakho ukulotshwa kusasa ngolwesithathu esigodleni salelo lizwe. Amapholisa akwele Nigeria abika ukuthi kudubuke ibhomba lamuhla emadabukabusa ebelithiwe emzimbeni owesifazana olilunga labala becatsha besemoslem abedlulisa amalabulo labulala abantu abahlanu esilindweni samabhasi edolobheni leDamaturu kwalimala phose abangamachumi amathathu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokusetshenziswa kwenyama yesilwane. Kubikwa kulabanye abasebenzisa amafutha esilwane ukwetheseni inkanda zabantwana kuze buya abanye abasebenzisa ibhonga laso ukuthi kulolwe amathwasa. Njalo labanye abasidlayo njengoba besibona siyinyamazana yeganga loba kulabanye abathi singumangoye weganga. Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe inyanga elodumo umnumzana Lothi Siziba lonkosazana Stars Thebe Mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7. USiziba usungula lolu daba.
Amaphuthu esilwane sithumithela ngawo inkomo ukuthi nxa izulu zinabiza kuduma ziyacikizeka kodwa lingedlula awusoze wazibona zadaka njalo kazingenwa imikhuhlane izini. Bonga laso thina silisebenzisa ebantwaneni lamathwasa njengayizolo ayalamhla la angalijwayo thina sathi lijwa babebhema udengezi ngojuni khonaphana xa ujunisepheso siya kujulayi ubhema useqa usiye empumalanga entshonalanga eningizini enyakatho kusenzela ukuthi na abantu bezabuya bekhathani nake kudala ubezile ngomoya befika ungena phezu kwendlala awuyiphumputhi.
Yikho kanye akuqambayo esikutholakala esilwaneni kanti-ke njalo amafuthaso ancedise ebantwaneni lapha xa kulungisa izihlahla zabantwana besethesa inkanda kodwa-ke hale migayiga isikho ukuthi njengaphonga ubona amafutha sesiyathatha amafutha emkambo uvuke uthumisele umntwana uyavuke ngokunye ongaza kukubone lokhu wazalwayo.
Mbuye kuye baba Siziba, amafutha njalo sizakuthiwa-ke unganikwa yinyanga ube suwagcoba ucinise satshwa ngabantu njalo le bhonga lidinga njani ibhonga phela anti ngumsindo
ngapha egwanda eStellenbosch ibhonga idlwana sizibone nje sizibone emaphaphi lalapho ezigcinwe khona bona abanye abantu yibo ekusiya sizuze kubo ngoba into eliziyana kazibonakonakali mkhula wami yilihlo lentwala
uyafika ubacela usithi ngicela ibhomo
uyafika ukukhulumisana labo i-approach yakho yiye kwenza ukuthi bakwenqele ngoba ezinye zezinto ezivele emthethweni azifuneki ukuthi zibonakale kakuthi usithethe ngapho upt uzisithile amele uyabona abanye bayawafaka ekuthini isithuli esokuthi ngesakhe ngabantu manje kambe nangayesebekesaka kuya ngokuhlanganisa kwabo thina sibona thina esathwasa kudala sikwazi ukuthi umuntu ugeza ngezihlahla zokuthi athandwe ngabantu angabi nalinye ilutho lingani lethusa abantu bakubone bakwazi bakuhloniphe.
Mbuye kuye Mathebe, sikhuluma ngebhonga lapha, litholakala njani esilwaneni ukuthi kusetshenziswe?
Isilwane vela sifila nalo ibhonga, siyalikhafula. Siyathi ha, silikho. Amafutha esilwane. Kuliqiniso ukuthi kawafanele afuneke emzimbeni womuntu. Isilwane siyiqanda engakhulu okunye okumangalisayo ngoba kono kyani bongalelo olicho ibaba ukhulu ikakhulu emathwaseni belinika umuntu izolo ukuthi akwazi ukuphendela
sasimbona umuntu engena naye naye kunje ubhele ubhonile wakwana esuka kumbusuka emtani kudala umbonile udubo lwakhe lonke luqedwe usubuya nje naye njengathi nawusendlala nje usihlala phansi naye sukhuluma njengento oyibona ku-TV.
Lapha sizwe inyanga elodumo umnumzana Lord Sizibalo unkosazana Stars Thebe Mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Iqembu leHighlanders Football Club lilandule imbiko yokuthi umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu usexotshiwe umsebenzi. Asizweni umqondisi weBhoso umnumzana Ndumiso Gumede exoxa ngalolu daba.
Ngoba uMafu bezacotha ubezabhalelwa incwadi yokumvalelisa. Uma ibhala leyo ncwadi bekwafanele kube yimi. Kangitshelwanga ukuthi ngiyibhale, kangiyibhalanga. Ngakho ngokwazi kwami ngikhuluma lawe kathesi uMafu kaxotshwanga.
So kodwa-ke khonoko kungani kulokuphithizela abantu bathi kumele axotshwe kumbe kumele kuhambe njani njani. Like lakukhuluma ngakho khonoko yini?
Asizange sikhulume ngakho. I-Highlanda iqembu eliziqhenyayo ngokwenza izinto ngobunono langendlela efaneleyo ngesitho kuthiwa i-good governance. Awusoze uphonge ulalela umuntu esitribini ekutshela ngalokhuyana umuthi uhambe uzukhuluma ukuthi yikho okwenzakeleyo.
UGumede uphinde wathi iqembu lakhe likhangelelwe ukuya e-Stanley Square ngolwesine lapho kuzabe kuvaleliswa khona uMoyi uWillard Khumalo obhubhe ebulawa i-diabetes.
Ngumfana wethu okhulele ezandleni zethu njengoba ngisitsho. Kodwa bengumuntu omangalisayo ngani ngoba nxa wawulaye wayehlale lokhu engumuntu okhuluma engumahlekisa ekhuluma indaba ezimnandi ezokuzama ukuthi abantu bahlale bethabile. Silahlekelwe-ke ngangali ndaba. Ngikhuluma nje sengisiyakhona nje kathesi kuyazama ukulungiselela ithimu yayilende yabe ikhona izomvalelisa ngolwesine. Umbuthano ngizwa kuthiwa uzabe useMcDonald lathi siyabe sikhona siyi-Highlanders athi ephuma lapho eMcDonald ahlahamba edlula evalelisa igceke lasebarberfields lapha adlale khona kuhle okunye umalisayo siyathemba uyakuhamba elaliswa eLady Stanley.
Ye, so nxa sesikhangela-ke uWillard Khumalo ngokwakhe sibili ukuthi wendoda ekadingani ijiyile sibili kodwa-ke uthe sebhubha lapha kadingani kasancediswa ngabantu kuyabe sokutheni nxa usokuhamba njalo baba Khumede?
Angikwazi ukuthi ukuncediswa ngabantu utshoni ngoba uWillard njengoba ngisitsho ngumuntu obezisebenzela wasebenzela lankashaya wasebenza kuMoses Kostili wasebenza eMwana Africa ucine engumanager wethu ngomnyaka ophelileyo nxa abe yindoda ehlakaniphileyo kufanele ukuthi abethe esebenza echiya esakokunye esiphaleni esenzela ilanga lelo lapho ozakuthwakawusela msebenzi khona. Umuntu nxa esebeka amajogwe njengoba namiza beka amajoge njengomnyakoza kufanele ngibe sengilungise ukuthi hayi xa sengibeka amajoge ngizabe ngisidla umfufa nangu ngiwufakile lapha eceleni.
Lo mnumzana Ntumiso Gumede obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.